Siyalinxusa lonke mahlabezulu. IZimbabwe Congress of Trade Unions ibizela iStayaway sihlanganisa ke amakhanda lenhlanganiso eziningi ezichiyeneyo. Sithi akube ngamalanga amathathu aqhakathekileyo azatshintsha impilo yethu. Intengo ebe yamafutha izabangela ke ukuthi kube lobunzima. Ukukhwezwa kwepetiro le-diesel kuzabangela ukuthi konke ke esikusebenzisayo kukhuphuke kungaze kwabambeka ngaphakhe iholo lingazange likhwezwe. Abaningi bayakwazi ukuthi iholo sesileminyaka ethize, abaningi bengalinikwa, abaningi bengakhwezelwanga iholo. Nxa ke uhulumende sethe amafutha okuhambisa kube yiwo akhuphukayo, lokhu kuzabangela ke ukuthi impilo ibe nzima ebantwini abaningi. Siyalicela ke Zulu, siyalicela ke maZimbabweni amahle, lingaze laba lodlame lingaphumi ngaphandle. Siyacela laba abathwala abantu, laba abalezimota, ukuthi bepake imota zabo bengaze bathwala abantu bebahambisa endaweni ezithiyeneyo. Akube lilanga elizatshintsha impilo yethu. Asibambaneni, akula ngokuthi kuvelela kubandla lombangazwe liphi. Into ehlupha thina sonke amaZimbabweni kungayisiko ukuthi uvelela kubandla liphi. Asibambaneni ke.